isindaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 18 kuMpandula 2023 ngokipstube.
Lo Thabo Kancube. Endabeni zethu namhlanje
na uminister engaphumelela kulokho akujokusha ukuthi sokulandela uhlelo ave lwalutho ukuthi ke ama permits la kumele aphele mhla ka 31 December 2023.
Uhulumende wakwele South Africa ubanyeka emthethwandaba udaba lwamaZimbabwe exemption permits ephikisa isinqumo esenziwa lijaji le Pretoria High Court elathi akumelanga emiswe ukusetshenziswa lonyaka.
Ukuthi akuchotheze kakhulu asikhangelelanga ukuthi kube lentoenjalo ikakhulu inhlanganiso ye-United Nations le esikhangelele ukuthi kube yiyo ethungamela indaba zokuthi ezombusazwe zihambe kuhle.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelele ukuba uzafika eNew York kunsukwane ezilandelayo lapho azangena khona umhlangano omkhulu o-United Nations General Assembly.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo.
Ukhulumende wakwele South Africa namhla uphanyeke emthethwandaba udala ba lwamaZimbabwe exemption permits ephikisa isinqumo esenziwa lidalele Pretoria High Court elathi akumelanga emiswe ukusetshenziswa lonyaka. Umnumzana Aaron Motsoaledi, umphathintambo obona ngendaba zekhaya, uphanyeke udaba lolu eSupreme Court esithi isinqumo esethulwa yePretoria High Court lonyaka sephula iziqondiso zesisekelo sombuso welizwe. IPretoria High Court yathi kwakungaqondanga okwenziwa nguMotsoaledi lohulumende wakwele South Africa ababefuna ukumisa uhlelo lweZimbabwe exemption permits bebengakhulumisananga lozulu. Umthethandaba uthi uzahlolisisa udaba lolu ngesikhatshana esilandelayo. Ukuze sihlaziye lolu daba sixoxe loMnumzana Ngqabutho Mabhena, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe community in South Africa.
Inkantolo yasePitoli yathi yona labo abaphethe incwadi okuthiwa iZimbabwe exemption permit kumele incwadi lezo zime ukusebenza 28 June 2024. Njalo ngaleso sikhathi zisebenza lezo ncwadi umphathintambo ezangaphakathi kumele axoxisane lalabo bantu ukuthi isinqumo esathathwa nguhulumeni weSouth Africa ukuthi incwadi lezi ngaqhubekeli phambili zibathinta njani. Yikho-ke phathintambo wazangaphakathi kwele South Africa wasesithi yena akavumelani lesinqumo senkantolo, yikho-ke wasesithena uzokuyafaka isicelo ukuthi aphikise okokuthi kumele aye enkantolo ephezulu singathi ngolwasemzini Supreme Court. Manje-ke lokhu kwenza ukuthi nxa evunyelwe ukuthi ayenze lokho kuthiwa ngolwasemzini aphinde, so kusenza ukuthi isinqumo leso senkantolo singabi implemented, kumbe ngithi mini judgment ingabi implemented kuze kulindwe ukuthi indaba yenkantolo esifakwe ngumphathintambo ezangaphakathi iqedwe inkantolo. Inkantolo yeSouth Africa
singathi-ke uMotsoaledi lapha ufuna ukuthi kuthweni,
uthi yena akavumelani lesinqumo esokuthi kumele uhulumeni angathathi isinqumo asithathayo, ngoba uthi lokho kwenza ukuthi abomthetho kumbe inkantolo zingenele ekusebenzeni kukahulumende. Uphakamisa kakhulu lokho abakubiza ngolwasemzini othiwa i-separation of powers, ukuthi i-executive le-cabinet, uthi yena i-judiciary isingene la lapho ngamelanga khona. Yikho uthi yena ule separation of powers phakathi kwe-judiciary le-executive. Manje-ke isinqumo senkantolo senza ukuthi uhulumende engabi la mandla okuthi abuse ngendlela zokuthi abengasabi lawo amandla okuthatha izinqumo okumele azithathe. Yikho athi kuhambele enkantolo ukuthi kulungiswe lokho.
Nxa sesikhangela abantu abalabaZimbabwe exemption permits kutsho lokho,
kusho ukuthi nga uminister engaphumelela kulokho akujokusho ukuthi sokulandela uhlelo avelwa lutho ukuthi ke ama permit la kumele aphele mhla ka 31 December 2023 kodwa sekunanzelela ngoba siyazi ukuthi indlela zenkantolo zithatha isikhathi kusho ukuthi abantu laba baphethe lezi zincwadi basazoba lazo kuze kuyephela esikunanzelelayo futhi ukuthi iHelen Suzman Foundation yayivele ihambiselwe ludaba enkantolo isigijimile futhi layo isiya enkantolo isithi kakucace ukuthi mhla ka 1 January 2024 kusiya phambili kuzokwenzakalani ngoba ukuya kukaminister enkantolo kususpenda implementation of i-judgment yenkantolo enkulu yasePitoli so ke sisalindile ukuthi sizwe ukuthi bathini kodwa kumele sikunanzelele ukuthi inkantolo kayizangitsho ukuthi minister kalamandla ukuthi angasaqhubekiseli phambili lolu hlelo lwezincwadi zokuhlala inkantolo yakutshoyo yathi yona akukho emthethweni njalo kakuvumeli isisekelo sombuso kasivumelani lakho ngendlela abakwenza ngakhona ngoba kulabantwana abafundayo njalo futhi abaphethe izincwadi lezi babevele bengazange bachasiselwe ngesinqumo lesi uhulumeni asesithatha babengavuzwanga ukuthi isinqumo lesi sizabathinta kanjani
Lo ngumnumzana Nqabutho Mabhena umgcini isihlalo wenhlanganiso ye Zimbabwe Community in South Africa ubexoxa le Studio 7 ese Johannesburg kwele South Africa.
Abebanda eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change bathi kuyadanisa ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa uzakhuluma enhlanganweni we-United Nations General Assembly kulokuhlupha eZimbabwe.
Abaphatheka kwezombusazwe eZimbabwe bamukele ngendlela ezijineyo ukunxuswa kukaMnangagwa emhlanganweni we-United Nations General Assembly oqale namuhla. Ibandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change lona lithi kuyadanisa ukuthi uMnangagwa ozakhuluma kulo mhlangano ngolwesine ungena lo mhlangano yesikhathi ehlukuluza abantu bebandlaleli.
Ukuthi uchochoze kakhulu asikhangelelanga ukuthi kube lento enjalo ikakhulu inhlanganiso ye-United Nations le esikhangelele ukuthi ibe yiyo ethungamela indaba zokuthi ezombusazwe zihambe kuhle iy'nketho ezenziwayo zibe zinketho eziqondileyo khipha umkhokheli abekhethwe ngabantu hatshi ukuthi lo phelele ngama-elections bafike bamamukele khona ngalo emenze umongameli bengashiye umongameli.
Ekhuluma le Studio 7 umkhokheli we-Forever Associates Zimbabwe umnumzana Kudakwashe Munsaka uthi abebandla eliphikisayo akulanto abayamukelayo laloba inhle njani. Uthi inhlanganiso United Nations kayilani lokhetho lweZimbabwe lolwamanye amazwe.
Laba abaphikisayo singabakwanisa yini? Siyakwazi ukuthi libandla eliphikisayo so konke okwenzakala elizweni babe bemele bephikise abala laba abakukhangela bethi hayi lokhu kulungile njalo kufanele mhlakumbe akumelanga vele sizijayise amakhanda ngabo kathesi ungakhangelisisa sibili ukhangelisise ngabe umongameli kabizwanga e-United Nations ngabe bayathokoza abe opposition bethi bona akahambanga ngoba abamboni njengomongameli owezimbabwe so akaso legitimate president kodwa kathesi usebiziwe sebesithi hatshi uhambeleni akulandaba akuntshele wena ukubana ngabe umongameli wabo lo uchamisa ngabe wawina ama-election ubengeke ehambe yini utshengisela ukubana i-United Nations yona iyahlonipha amazwe njalo iyahlonipha impumelo yokhetho.
Unobhala jikelele webandla le-Freedom Alliance umnumzana Nhlanhla Moses Ncube yena uthi akutsho ukuthi umhlaba wonke wahamukele ngenjabulo ukuvotelwa kukaMnangagwa.
Mina ngicabanga ukuthi esingakukhangelela ukuthi uzakuya umongameli kodwa eyangekile ngoba okwenzakale kukhetho lolu kumele ukuthi kube yinto leyana abathi khona iyabi kuyangisa lobu siyafika kwabanye ngale kusazakala ukuthi ukhetho aluhambanga kahle kodwa utholakale ukhona phana ngicabanga ukuthi babe befuna ukuthi ukuyangeka kwakho ke kuye phambili ngokuthi unquse khona.
Mnumzana Antonio Guterres unobalajikelelwe enhlanganiso United Nations wenzela umnanga kwamhlophe ngokunqoba kukhetho olwenziwa mhlaka 23 Ncwabakazi lonyaka. Njengehlala yenza kukhangelelwe ukuthi umongameli weBrazil uzakhuluma kulomhlangano kusasa elandelwa ngumongameli weMelika umnumzana Joe Biden, umongameli weSouth Africa umnumzana Cyril Ramaphosa laye ukhangelelwe ukuthi uzakhuluma kulomhlangano kusasa. Umhlangano lo uzahlolisisa ngendaba ezijeneyo ezigoqela ukuguquka komumo womkhathi. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, ngingutaba kaNcube. Namuhla kufungiswe amakansila alichumi lambili lengxenye 26 azamela uzulu emaphandleni kukhansili yeWange Rural District Council ngesikhathi izakhamizi zalumango zikhala ngesimo sobunzima bempilo kanye lokusilela kwezentuthuko ezigoqela imigwaqo, izikolo, amaklinika kanye lamadipa. Unokuthi abadlamini usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Amakhansila la athi inhloso yabo yokusebenzisana lekhansili lezinye inhlangothi zikahulumende lenhlanganiso ezizimeleyo ukuzama ukwehlisa izinga lobumpofu kuzakhamizi zemaphandleni. Bathi bahlose njalo ukwenza lokhu ngokuletha inhlelo ezichiyeneyo ezizadala imisebenzi. Omunye wabafungisiweyo emele iMilonga Village kuward 6 ngaphansi kwebandla leCitizens Coalition for Change, unkosikazi Nolia Gumede, uthi kunhlelo lezi okwakhe kuzaba ufundisa intsha yesifazane ngokuqhakatheka kokwazi amalungelo abo.
Njengomama ngizabe ngizinika isikhathi sami ukuthi ngewadi lapho ngizabe ngihambela khona ngithola ithuba lokuthi ngixoxisane lolutsha ispecial lolungamankaza. Sengibuya kubo mama. Omama abaningi khanye ngani siqala sihlala singabantu esicelayo kubo baba. Kanti ke lati silezandla, silengqondo, ngikhangelela ukuthi siqhube umsebenzi lo kuncedisa omama ukwenza imisebenzi yezandla.
Unkosikazi Sikhanyiso Moyo ongene ngohlangothi lwabomama i-Women's Quarter esigabeni seChisuma kubandla linye laye uthi uhlose ukuletha inhlelo zokuphakamisa abesifazane kanye lokubakhuthaza ngezokuzisebenzela.
Ingena lekhona ukubana sikhuthazane singomama, siyenzele, sithole, sincedisane ngokuthola ama-project, sizenzele okwethu, sitshiye lokhana ukuhlala singabantu mapekazi kubobaba, sala singabacelile izikhwama zabobaba zinzima ukuthi zize zivuleke. So nxa singomama sesizimele thina sodwa, siyenelisa lapho ukuthi sizifundisele thina abantwana.
Kwezentuthuko egoqela uzulu wonke jikelele kuzigaba zonke lezi, umnumzana Page Africa Ncube ongene ubukhansila lobu ngaphansi kwebandla lezano PF uthembisa ukwakha amadipa kanye lekilinika emashakhe.
Abantu bakithi sikanda kubiwoti kakula kabala clinic, otherwise nxa siyabe sikhangelela upresident ekhuluma esithi leaving no person behind, umuntu kungabe lo muntu osalela emuva, kusho ukuthi thina sisalela emuva ngoba iward yethu ayila clinic. So yinto yakuqala engiyabe ngiyenza ilwisa ukuthi ibe khona. Okwesibili, idipa lakithi lifile, ngizalwisa ukuthi idipa libe lamasola, kufakwa amajojo, konke kwenziwe ngendlela nje e-right.
Umnumzana Bonginkosi Moyo omele isigaba seChidobe ward uthi phezu kwalokhu ufisa ukuletha inhlelo zokunqotshwa kwendlala edalwa yokuguquka komkhathi, i-climate change, wazisa ukuba imizi eminingi kundawo le ikati selilala eziko.
Inhlupho ezikhona esilazo kuSidobe ward ihlupho lwendlala, number one, lo hlupho lokuthi abantwana abaningi abasebenzi. So ngombono wami ngithi mina nxa ngabe kusenza sithole amanzi inkala kahle sekwansi ukulima continuous, loba ebusika loba ngesikhathi sezulu ukuthi kulinywe ukuze kuthi siqotshe indlala, leni labantwana basebethole imisebenzi ngenxa yokulima.
Kodwa ozamela ikachechethe ward ekubandla le-MDCT umnumzana Give Me Again Moyo uthi okusemahlombe abo kukhulu. Ugcizelela esithi okokubandlululana ngomhlobo webandla sekufuze kubekwe nganeno.
Sesisuka edabeni lama-promises kade siwayenza ebantwini, sesisiya ku-reality ongangokuthi sesisayenza izinto ngoba sesiya ku-action.
Isiphatha amandla sekhansili le umnumzana Phindile Ncube utshelela umsakazo ukuba ngemva kwezifungo amakhansila la azafakwa ezifundweni zokwazi umsebenzi eziwukhethelweyo.
Singaqeda ukubafungisa namhlanje uJohn bese siqalisa induction for 2 days ukuze abatsha kumele abadala bafundise ukuthi vele umsebenzi kakhansila ngwani. Sebesuka lapho sesizaqalisa ke ukuthi senze ama committees ethu ikhansili besiqalisa ukusebenza.
Kunani lamakhansila la inengi labo lidabuka kubandla lezano PF lele TCC kuthi oyedwa yedabuka kubandla le MDCT lomunye njalo oliqembu elizimeleyo. Women's quota abayisithupha bakhethwa ukumela ilungelo labesifazane emaphandleni agoqela iDethe, iMabale neManhanga kama TV lezinye. Ngimele iStudio 7 ngise Victor Korea Force ngingunokuthaba Dlamini.
So ngiyena kusigaba esilandelayo, sikhangele ezivela kwamanye amazwe amafitshane.
Elemelika lele Iran namuhla akhulule abantu abambalwa abavelele entulengeni emazweni la. Umongameli Joseph Biden ubonge uhulumende wakwele Qatar, Oman, Switzerland le-South Korea ngokusebenza gadalala ukuze ukhululwe izizalwane zakwele Melika ngele-Iran. Ukukhulule abadabuka kwele Iran ababevalelwe entilongweni kwele Melika abadala amacala achiyeneyo.
Inhlanganiso yamazwe wonke jikelele United Nations ithi kulakho ukuqhamuka umkhuhlane wohudo kwele Libya esigabeni okube lempophoma zamanzi kulandela ukuna kwezulu lesikhukhula elibulele abantu abedlula 11,300.
Kulomntwana olaliswe esibhedlela kulandela ukulunywa inyoka ngesikhathi eleZimbabwe libhekane lokusilela komuthi okwelapha abalunywa zinyoka. Loba kunjalo, odokotela bakhuthaza abantu ukuthi bagijimele esibhedlela bengalunywa zinyoka, kubikwa uBathabile Masuku.
U-Annabel Moyo oleminyaka yokuzalwa elitshumi lanye, 11, ulaliswe esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals ngemva kokulunywa liphimpi esihlathini. Unina unkosikazi Memory Moyo uchasisa ngesehlakalo lesi.
Uthi yena wathi mayelele wezwa impi ngathi yamhlaba ngathi inaliti. Umntwana kayazi inyoka ngithi wavuka wanatha amanzi. Wavuka wathi gogo, phakathi gogo ngizwa ubuhlungu la. Antakuthi yena ma ngithi ngiyamkhangela umntwana mbonule gayi abonule mbowo ezithu. Wathatha afinishe umntwana ngiyinyoka.
Unkosikazi Sanele Moyo ugogo ka-Annabel uthi ucela usizo ngoba imithi edingakalayo kayikho esibhedlela.
Into yangibona inzima kakhulu. Noma sifika lakhona ngapha e-UBH siyabhalelwa imithi ukuthi siyeyithenga. Akula mithi e-readily available ukuthi umuntu engalinywa inyoka asizakale. Njengaba nje uma esiphakathi kwawo kumele ukuthi sigijime siyethenga siyelelale. Fine, siyathenga sibili, kodwa i-challenge yemali. So kuyabe kufuna ukuthi ngabantu esibhedlela kuba le mithi sibili kakhulu. So siyacelisa kini bathandekayo sihlobo, sicelise ezibhedlela kwabaphathi bethu ukuthi ngabananzelela sibili ukuthi ngakuyabalani le mithi ezibhedlela emelane lenyoka, imihlobo yonke yenyoka.
Baningi abantu abalunywa zinyoka kulezi nsuku eZimbabwe. UDokotela Edwin Sibanda, umqondisi wezempilakahle kukhansili yakoBulawayo, uthi inyoka zehlukaniswa ngokuba lobuhlungu kumbe ukungabi lobuhlungu. Ezilobuhlungu zehlukaniswe njalo ngokuthi ubuhlungu bazo buthundubeza imizwa. Ezikuzinga leli zigoqela iBlack Mamba. Ezinye ngezenza igazi lingasanqumi ezigoqela umgobho kumbe ukhothikhothi. Kunezinye njalo ezibangela ukubola kwalapho okulunywe khona. Lokhu kubonakala kakhulu nxa umuntu elunywe libululu. Usikhwica mfundo Solwayo Ngwenya, umqondisi wezempilakahle eMpilo General Hospital, uchasisa ngokwenzakalayo uma umuntu sethe walunywa yinyoka.
Inyoka ziyaluma abantu, ezinye zakhona zi-poisonous, sibili njenge-black mamba ziyabulala abantu imzuzana nje 20 minutes ifika umuntu uyabe esetshonile. yikho abantu bayaxwayiswa ukuthi nxa umuntu elunywe yinyoka bahleshe babambise esibhedlela lapho esiseduze. Nxa bebuya khonapho benelisa ukuthi babophe isandla ngoba unyawo lapha alunywe khona ukuthi i-poison ingaze yahamba kakhulu.
Uqhubekela phambili uSkhwica Mfundo Ngwenya exwayisa uZulu ngengozi yokulunywa yinyoka.
Ngapha-ke esibhedlela bengafika bahlatshwa ijekiseni leyo kuthiwa yi-antivenom, yiyo engani iyasiza. Abanye bakhona bengahanjiswa kubo-ICU nxa sebesehluleka ukuphefumula ngoba inyoka i-poison yakhona iyavala umuntu ukuthi aphefumule kumbe iphambanise igazi umuntu esewopha igazi emakhaleni. Inyoka lezi zimbi kakhulu.
Odokotela bathi kuqakathekile ukuthi uZulu azivikele ekulunyweni yinyoka ngokugqoka izicathulo nxa ehamba egangeni kumbe endaweni eziminyeneyo, ikakhulu sokusihlwa okuyisikhathi inyoka ezihambahamba khona kakhulu. Kumele kube lesibane sokukhanyisa lapho umuntu anyathela khona, ikakhulu endaweni okuthanda khona amabululu ngoba ehamba enyonyoba njalo kulula ukuwagxoba. Ukubamba loba ukudlala lenyoka kuyingozi kubo bonke abaseduze ngoba ilakho ukuba lolaka kumbe izame ukuzivikela ilume umuntu. Nxa umuntu engalunywa kuqakathekile ukunanzelela ukuthi ulunywe yinyoka mhlobo bani, ngakho kuyasiza ukuthatha imifanekiso usemangeni ongasongozi kulo othathayo. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngubathabile Masuku.
Zithwele nzima izakhamizi esigabeni seMangwe esobelenisebe Matabeleland South esibhekane lokuswelakala kwamanzi. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isigaba seMangwe sisendaweni okufunakala izibholane zamanzi okusetshenziswa izakhamizi kanye nalapho okunganatha khona inkomo ezihamba umango omude zisiyadinga amadlelo lamanzi. Isakhamuzi seMakorokoro unkosikazi Habalapi Ncube uthi izifuyo lezakhamizi zibhekane lodubo lwamanzi.
EMakorokoro ilizwe leMakorokoro liwomile, asila manzi, asila zikolo, asila zibhedlela. Hayi, okuninginingi lokudla kwezifuyo akukho. Amanzi kakhulu iwahluphayo amanzi, izifuyo zila manzi.
Umnumzana Tommy Nkabi laye uthi izifuyo azisela manzi lamadlelo ngoba umango wabo womile.
Kule dona ekhona isiqedi sijabuleli lekomo livuke. Lezikolo azila manzi, sinezikolo ezimbili.
Mama
Cheza Primary Makorokoro Secondary akula manzi. Amanzi ngesikotho ngekomeni khonapho ngesikotho amadamu besifisa ukuthi ngasingazuzu ngasinceda sibe namadamu kuvalwe leli damu kuvulwe linye phambili kuze ukuthi abantwana besikolo bazuze amanzi.
Uyakhala lo kansila kaward 17 eMakorokoro umnumzana Mpendulo Ncube okubadlalezapho
izikolo bakho izo abangathi bakhala ngaso then namadamu ngoba izifuyo okwamanje indawo lana abanye ikhanyeni iwomile ngathi isasasemidesert. So bona bebekhanyele ukuthi mhlawumbe bengathi ukwazi ukuthola amadamu kwakeja amadamu ayemaningi zethi izifuyo zikwanise ukuthola amanzi ngoba abantu sebefela izifuyo ngayo emanzi.
Unkosikazi Priscilla Moyo owebandla lezanu PF ongene kukhansili yeMangwe emele omama kuward 15 uthi ukhangelele ukuba ikhansili lohulumende bazabalungisela udubo lwamanzi. Unkosikazi Othilia Sibanda ongene kukhansili yeMangwe emele omama kuward 4 uvumelane lonkosikazi Moyo. Ukhansila kaward 4 omele omama kubandla le-CCC unkosikazi Lindiwe Dube uthi bacela ukugejelwa izibholane zelanga
ikakhulu imigwaqo lezikolo ukuthi bethola i-harvest water ma izulu lisina. Singaya implanta amajojo amaningi ezikolo ngoba iwadi sasela ama-challenges amaningi indaba yamanzi.
kasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu leziphathamandla zikahulumende ezisegwanda leHarare ngoba bebengaphenduli omakhale khukhwini. Uhulumende wake wethulela uZulu uhlelo lweGive a Damn campaign olwasabalala izigaba eziningi eMathebeleleni South. Amanye amadamu asungulwa phansi kohlelo lolu kawaphathwanga ngemfanelo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisePlumtree, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Okwamanje sike sizwe ukuthi abantu bathini ngokwenzakala eZimbabwe.
Nanku-ke okukhulunywa ngabantu abeZimbabwe sikhangeleke kufacebook ye-VOA Ndebele. Kulo team lilo kulo mbuzo esiwufakileyo ukuthi kambe liyangaphila izwe leZimbabwe ngaphansi kwamongameli Emmerson Mnangagwa, umnumzana Kembo Mahati lo mnumzana Constantino Chiwenga. Uyakhuluma-ke lapha-ke uteam lilo ukuthi ale ndawo leli lizwe kunzima kakhulu esikubona sazi ukuthi kuyagcina ngani. Simon phakathi ukuthi alindawo ilizwe leZimbabwe isikhathele ngokubuswa abantu yeyikhathi saze sibuse thina sokutheni. Ncube George uthi sibona ngazani liyegibhide bantu ilizwe leZimbabwe. Kuzobuya-ke ukuthula Peace Mnyama ukuthi alindawo noma zokunjani kunzima lokho. Sizwe-ke uNdlisto Nkomo uthi akune ungenziwa khona ngale-ke kuleZimbabwe kodwa kwamanje wazani yemgodini daboka bathina abantu konapho.
Yes, siyabona kudaba olo kasoneni moyo onguye obophisa umnumzana Gift Ostalos uwizi phakathi uthi ubuthuleleni sonke isikhathi njengoba kulicala eladalwa kudala. Omunye njalo uStrike Sanele Jongwe uthi kunuka inhliziyo embi ungani kulokungalunganga okwenzakalayo.
Ye kunjalo-ke khona mfo-ke yothi sibona okunye njalo. Umabulawa Norman Kelly Mabulawa uthi umfowethu-ke umajayivana wakhuluma wathi ilizwe leli kalila mali njalo ilizwe leli lobuswa kanzima. So-ke yikho sikubona khonapho umajayivana wakhuluma kudala kwadle waqeda siyakubona sokusenzakala kwele Zimbabwe. Xolani Mdluli la uyabhala lapha-ke uthi Zimbabwe VOA siyalithanda kakhulu kodwa-ke phela lokhu kubuso esikwenziwayo kunzima. Kuzobuya-ke umalaba malaba kuthi kungcono ukubuswa-ke ngusmith kulalokhu esikubonayo kodwa kwesikusiba khona umpofu. Umpofu uthi hayi phela abantu bekani phansi amaphaphu siyabuswa ye kodwa-ke siyaphambili ngombuso ngamnangakho lingaze lithini idifefe. Ye siyakuzwa kakhulu. Kuzobuya-ke umbekezele Godonga uthi heyi alikho ilizwe elinje shem siyahlupheka kakhulu. Qhubeka khonapho ke Taboka.
Ye siyabona kolunye udaba lapho kule moto echayiwe khona kulo Thamsanqa phakade othi omachaya bona bangaphi ababotshe njengabanye. Siyabona njalo uMadonna Ntombi yakomayiza uthi yikho abakwaziyo besehlulwa yikulungiswa ilizwe abalamahloni.
Ye siyakwazi njalo ukuthi sile WhatsApp yethu iVOA Ndebele, VOA Shona, VOA Zimbabwe. Nxa lifuna ukuthumeza umlayezelo 202-465-0318 nizaphinda njalo 202-465-0318. Lingakhohlwa njalo ukuthi lamdla phela kule live talk. I-live talk ke sixoxa ngamalungiselelo omhlangano omkhulu we-United Nations General Assembly lokwenzakala kwele Zimbabwe. Lapha sikhuluma-ke ngezokhetho lokunye. So-ke daboka khonokho-ke yikho sikhuluma ngakho ku-live talk lamdla.
Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi isikhangele ebesilazo.
Ye noma kunjalo-ke siqhubeke siyakhonale daboka akutsho ukuthi kuthiwani khonapho.
Kuthiwa uhulumende wakwele South Africa uphanyeke emthethwandaba udaba lwama-Zimbabwe exemption permits ephikisa isinqumo esenziwe lidala le-Pretoria High Court elathi akumelanga emiswe ukusetshenziswa lonyaka.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelwe ukuba uzafika eNew York kunsukwana ezilandelayo lapho zangena khona umhlangano omkhulu we-United Nations General Assembly.
Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube.
Lami uGibbs Dube umthembo sithembayo ngisithelilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Mura